Tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Sijona njani mthwazi omuhle, siyalambulela kumsakazo weStudio 7 namhlanje ngomgqibelo mhla zingamajumi amabili lanye kumabasa 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, unkosikazi Thokozani Gubhe ukhethwa ukuba ngumongameli welinye lamacele ebandla le-MDCT.
Umkhosi lo owe-Congress ye-MDCT ubuqakathekile ekutheni uma kulandelwa i-constitution yebandla leli, uqakathekile ukuthi ubukhokheli bonke bukhethwe e-Congress.
Abongi abasebenzela koBulawayo bathatha isinqumo sokuthi sokumele babuyele emsebenzini. Umlingisi wakwele South Africa uzodwa wabantu wethekelela eMelika lapho azebukisa khona umzimba wakhe.
Abantu bayamthanda uzodwa, they also hate Zodwa. Ababoni niks, ngenze ngathi ngiyababonisa and ababoni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosazana Thokozani Gubhe usekhethwe ukuba ngumongameli webandla le-MDCT esekelwa ngumnumzana Obert Gudu. Lokhu kwenzakale lamuhla emhlanganweni we-Extraordinary Congress owenzelwe e-Standing Square koBulawayo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umhlangano lo ongenwe ngabantu abavela endaweni ezishiyeneyo zelizwe leZimbabwe ubujonge ukulungisisa ubukhokheli bebandla leli kulandela ukuxabana okwaba khona ebandleni le-MDCT ngemva kokubhubha kukamuyi uMorgan Tsvangirai. Abanye abebe khona ngamalunga amabandla aphikisayo eleMthwakazi Republic Party, amalunga omanyano owe People's Rainbow Coalition ekhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru, kanye lamalunga amanye amazwe avela kweleBhilithani, eleMelika kanye leIreland, lowesifazana obevela eMalawi unkosikazi Joyce Kabwila obezoxhasa uMakhuphe. Unkosikazi Gubhe ukhethwe ukuba ngumongameli webandla leli njalo uzasekelwa nguGudu. Umnumzana Abednego Bhebhe ukhethwe ukuba ngumgcini sihlalo, kwathi unkosikazi Dorothy Bhebhe wangena esikhundleni somgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazana. Unkosazana Linda Masarira odume ngokuba lilunga leTajamuka sesijikile campaign ukhethwe ukuba isikhulumi sebandla leli njalo ukukhethwa kwakhe kudale ukuxabana phakathi kwamalunga ecelele MDCT likaMakhuphe. Iningi belikhonona ngokuthi akasilo lunga lebandla ngakho akumelanga akhethwe. Omunye wamalunga eceleleli unkosikazi Siphesihle Dube uthi ujabule ngokhetho lolu kodwa usole ukuthi njengabatsha bakoBulawayo bebevinjelwa ukukhethwa. Uthe bagcine bephiwa izikhundla zokuba ngabasekeli.
Thina simina ngumyouth sithe siyakhethana kuyouth kwasokuthiwa hayi abakoBulawayo ngapha emathebeleleni selibanengi kwimaini kukhethwe lina laba banengi ku ukuhumeni lakhetha laba baningi and bebengani abanye vele abemashalalani sebekhalala uthi nxa kunjalo ngcono sishinto yena kutsho uthi into yena nge-region.
Unkosikazi Dube ugcizelele esithi umangaliswe ngokukhethwa kukaLinda Masarira othi kathembakali. Umnumzana Samukele Hadebe okhethwe ukuba ngumsekeli kaNobhala Jikelele uthi bekuqakathekile ukuthi kukhethwe inkokheli entsha ezasebenza ilandela isisekelo sebandla labo.
Umkhosi lo owe-Congress ye-MDCT ubuqakathekile ekutheni uma kulandelwa i-constitution yebandla leli kuqakathekile ukuthi ubukhokheli bonke bukhethwe e-Congress. Njengoba sazi ukuthi u-former president wethu uDr. Richard Tsvangirai omoyi engasekho besokufanele kwenziwe lolu khetho.
UHadebe uthe umhlangano lo ubizwe inkokheli eyasalayo ngemva kokuhlubuka kwabanye abagoqela umnumzana Nelson Chamisa othi ungumkhokheli webandla leli okwamanje. Umnumzana Alfred Ncube okhethwe ukuba ngumsekeli womqoqi wenhlelo zebandla leli uthi umhlangano lo wenziwe kahle. Umnumzana Ntando Ndlovu obona ngezokhetho ebandleni le-MDCT layo uthi bayajabula ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo.
Ukhetho njengoba libonele uhambe kakuhle kakhulukazi, ama-delegates ade evumelana kikho konke ade bekwenza lapha ukutshengise ukuthi kule spirit sokubambana i-unity of purpose. Thina njenge-Electoral Commission, we are happy ukuthi sikufeze lo msebenzi without any incident, and we are happy labantu aba-electiweyo ukuthi ngabomama labo abalekhalibha abaluhlonzi oluphezulu kakhulu.
Abanye abakhulume emhlanganweni lo yisethekeli unkosikazi Kabwila owemalawi kanye lomongameli welinye icele lebandla le-PDP unkosikazi Lucia Mathibenga. Bonke bancome ukhetho loli kanye lokukhethwa kukamongameli owesifazane besithi sokuyisikhathi sokuthi abesifazane basukume bazimele njalo bathuthukise amazwe abo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Icele lebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi ngamadlwane la enziwe ngunkosazana Kuphe labantu bakhe. Sixoxe ngodaba lolu lo nkosazana Davida Khumalo osabambe isikhundla sesikhulumeli se-MDCT.
I-National Council yiyela amandla ekunika u-Secretary General webandla ukuthi abhale ingwalo ebhalela ama-delegates kumele abuye ku-Congress ebazisa nge-Congress leyo. Kumele aphe ama-delegates inyanga ezimbili ukuthi abazise nge-Congress leyo. Ethe senze njalo imikhankaso njalo ithuma ukuthi uma sokuvela inyanga ukuthi sefika ku-Congress kumele uZulu aziswe nge-Congress leyo ngokuthi kuyalobisa iCongress le emaphephandaba awelizwe. Njalo abantu kumele abantu babuye kuCongress thina njengebandla MDC kubele babe ngu-6090 and bagoqela ama-National Council, ama-National Executive, omama, ontanga, ama-province, ama-district, ama-wards. So silethemba lokuthi balandele isisekelo, angazi ukuthi isipho basilandelayo ngoba esikubonayo njengokukhuluma kwamama Kuphe ukuthi yena ulandela isisekelo sombuso kavele katsheki, kuyamangaza ukuthi yena angabiza iCongress yena ngopresident angasomisa kanto njani.
Lina lapha lingathi-ke okwenzakalayo vele alilanda balakho sibini
akulasikhathi ngoba vele kakulandela isisekelo sombuso. So nesathi kona yena uyazilandela ngoba isisekelo section 6.2 ucacile ukuthi ngubani obiza iCongress i-National Council. Bethuma bani, bethuma u-Secretary General. Esenzani endobeni ama-delegates. So kwakhe ukuthi yena umhlangene engupresidenti yena esithi thina silandele isisekelo. So kuthi mangazi ukuthi kanti yena ingani ngalandelanga zona isisekelo sebandla lethu ngaleli athi khona yena nguyupresidenti. Usezifakile uba ngupresidenti nganqisanga abantu bonke laba. So abantu athi uyabakhokhela ebandleni lethu ilaphi.
Lo nkosazana Davida Khumalo osabambe isikhundla sesikhulumeli secele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kusenjalo ibandla le-ZANU-PF selilungiselela ukhetho lwama-primaries kulandela ukucubungulwa kwembali yalabo abafuna ukungena kukhetho lwelizwe lidale le-Politburo. Ibandla leli lithi ama-primaries la akhangelelwe ukuthi azakwenziwa ngesiphangiphangi loba nje kulabanye abakholona besithi bathiwa phandle kukhetho lolu ngoba babesebenzelana lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Kodwa ke umnumzana Believe Gawule webandla leli uthi kukhangelelwe ukuthi kuzalungiswa konke lokho kuhluphaka kubandla le-ZANU-PF.
Ibandla le-ZANU-PF seliqedile ukukhangela amaphepha ama-CVs alabo abaza kuma kukhetho olulandelayo wazamela iparty ikakhulu sibe lungiselelwe ama-primary elections. Ngokunjalo ama-primary elections la alungiselelwe sokulungiselelwe okukhona ukuthi amabizo sekhangeliwe lokuze ne-comsariate yadiveta siqedile ukuveta kathesi-ke okuyenziweyo njalo yi-Politburo ihlalile izolo yaphasisa amabizo nalawo. I-Politburo njalo yalungisa okunye kade kungalungiswa kodwa kungenziwanga kuhle yakulungisa-ke yona i-Politburo ngendlela endalo sokulungiselelwa-ke ama-primaries azaba khona xa kukhangelele ukuthi ama-primary namhlanje unesa komiza uzayenza abayenza i press conference yakhe wayethula amalunga ayiwancazancintisa ezigabeni ezijiyeneyo njalo wayethula lelanga lwama primaries
singathi ke ezigqintini lapho elikhona kukhanyazana kulabanye kodwa bangani bathi sijiwe phandle kuko lokho ngoba sasiku G40 so ke manje liza kubamba njani kono
ye kulelo kuze niyana futhi ekhona gips ukuthi iparty yethu iyalandela nje umthetho okhona njalo
lo ke umnumzana Believe Gawule webandla lezano PF ube khuluma le Studio 7 ekobulawayo.
Yebo mthwaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe Facebook kukhasi le VOA Ndebele mvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu LSVOA Ndebele.
Abongi abaqothwe umsebenzi ngukhulumendo weZimbabwe sebevumelane ukuba babuyele emsebenzini ukwenzela ukunceda izigulani ebezithwele nzima. Anastasia Ndlovu usethulela loludaba.
Abongi abenze umhlangano wabo kobulawayo bavumelane ukuthi babuyele emsebenzini lamuhla kulandela ukuchukana kwabo lohulumende obaxothe umsebenzi ngeviki ephelileyo. Umbiko owethulwe ngamalunga enhlanganiso yabongi kobulawayo iveza ukuba sebebuyela emsebenzini loba nje umnumzana Inokudongo unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eyeZimbabwe Nurses Association esithi bahambisa udaba lokuxotshwa kwabo emthethwandaba. Umbiko owethulwe ngabongi kobulawayo uveza ukuba kubazwisa ubuhlungu ukuthi kulabantu abaningi kakhulu abagulayo elizweni abangatholi uncedo ezibhedlela zikahulumende. Abongi laba baxoshwa umsebenzi ngeviki ephelileyo ngumsekeli kamongameli uretired General Constantino Chiwenga owathi sebengena ezombusazwe hathi ukuthi bakhala ngeholo eliphansi lokunye okumbalwa. Kulandela isinqumo sokubuyela emsebenzini, umnumzana Solwayo Ngwenya, umphathi ntambo wesibhedlela sempilo Central Hospital, uthe abongi abedlula amakhulu amathathu sebebuyele emsebenzini.
Uthi ukhangana umsebenzi wabomangikazi kukhanya bacela lohulumende kungani kuthiwa sokuxotshwana kodwa ke incwadi zabo zokuxotshwa umsebenzi zifikile njalo incwadi lezi zithi umuntu kumele abhale avume ukuthi hayi uxotshwe umsebenzi kodwa asuke lapho njalo wabhale incwadi ecela ukuthi yena abuyiselwe emsebenzini. Yikho ke lokhu namuhla hhayi omongikazi babuyile sibili bazothatha lezo ncwadi ukuthi namhla kufike amakhulu amathathu 309 abafikile bayenza lokhu bathi baqalisa lo msebenzi ngokuthi mabe baleleyo ncwadi yokuvuma kusebekuthi womsebenzi bangaqalisa ukusebenza.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Hilda Nyathi obegulelwa ngumntwana obhubhe ngenxa yokungatholi uncedo olufunakalayo uthe abongi ababone esibhedlela lesi bebetshona besebulenjini bokuzilibazisa bengelaphi izigulane.
Umongikazi abaswelakala esibhedlela sebembulalela umntwana ngoba umntwana azange athole i-treatment ngesikhathi. Vele abala ode empilo amanensi ngakuyenza vele beqotshe bethatha abanye befake ngoba vele isikhathi sokusebenza abalaso. Abantu bayafa bebakhangele besemafonini vele abasebenzi labana abantu bayathethisa izigulane every time vele afica izigulane zichinga.
kasenelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Abongi bafuna ukuthi uhulumende akhuphule iholo labo eledlula kancane amakhulu amabili namachumi ayisitshiyangalombili zamadola i-$284. Bafuna lokuthi kukhuphulwe ama-allowances abo aphansi okumangalisayo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abake baphatha izikhundla zikamongameli kwele Melika basemngcwabeni kamuyi unkosikazi Barbara Bush eSt Martin's Episcopal Church eHouston, eTexas. Unkosikazi Bush umka George W. Bush ubhubhese leminyaka engamathumi ayisigalolunye lambili 92. Ukhangelelwe ukuthi uzancwatshwa lamhla. Incwadi wezombusazwe unkosikazi Talenta Ncube uthi unkosikazi Bush ubethandwa ngabantu abaningi.
Ubabra Bush bakithi yabadabukela imuli yakoBush wayeziphethe ngendlela eqoqekileyo njengendlovukazi esintwini. Uyatshengisela sidle ukuthi lo ngumbono wakhe wangumbono ongamlandelela kuloba uqembu labo lama-Republicans okuma-Democrats, ngoba silandelela umkhankaso wabo-Trump. Wayekhuluma sibili enike imbono eqoqekileyo ukuthi kungabi labafazi abavotela uDonald Trump ngendlela ndlela uDonald Trump aziphatha ngayo.
Singathi nxa sukhangele khonapho ubona zani watshiyelani abantu belizwe leMelika
ukuthi babone ukuthi khona ama-values ukuthi nxa ungumuntu uziphatha kanjani, ulandelela imbono enjani.
Ye, so singathi abantu bafunda yini kukhonokho ayekwethula?
Mina ngiyathanda ukuthi ngithi abanye bafunda ukuthi kungabophonga ukuthi wakuphonga ulandelela ukuthi ngumRepublican, ngumRepublican, ukuthi bafake ilizwe labo phambili, ukuthi ilizwe labo limeleleni balandelele ngakhona lokho ngezokhetho lwabo.
Lo nkosikazi Talenta Ncube incwadi kwezombusazwe obekhuluma leStudio 7 eseDallas, Texas, eMelika. Okwamanje-ke sengilijiya ezandleni zikaChris Gande kuhlelo liphuma lendaba lishona lendaba.
Ikudibana njalo kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekithemba Mhlanga. Sihlaziya ke ukugcwala kwamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka lo.
Mina ngikubona kwami la manje ukuthi ngibona ingane indawo le ikabili. Okokuqala ngibona ingane ukhonoko abantu nje wonke umuntu ukuthi uhlanga lo dube le njaji lapha la sebengazimela bethi bafuna ukukhankasa la ku. Bafuna ukungena kumbe bafuna ukungena e-council kumbe bafuna ukungena e-parliament kumbe bafuna ukungena ku-president. Kukhanya umuntu wonke osekhaya into yeZimbabwe nje wayeyisa. Izingane isingihlekisa nje ukuthi hayi wonke umuntu sengayizama. Yikho okokuqala. Okwesibili ngibona ingani lungokhu kutshengisa ukubana abantu abaningi sebelahle ithemba kumabandla ezombangazo akhona kade sikakhulu amabandla amakhulu nalawa e-MDC leZANU-PF. Yikho abantu sebesithi lami ngingakuzama lokho kuyinto ngingathola abantu bami sibe yithumi kumbe sibe bangaki singakhankasa lathi sizime lapho, ngoba abantu bonke njengoba bafana benkombeni bejale ukukhuluma nje bathi bacabanga ukuthi hayi sokubhokokile. Yikho I think ngokubona kwami amabandla amakhulu sokumele kuthekwe izinuka amakhulu. Kanti kuyini osokwenza abantu balahla ithemba? Ngabona ukuthi hayi umuntu sengazimela nje edwa lakhe ekuzamela kho into lokho ukuthi iZimbabwe
gcina kubangelwa yibugcwala kwamabandla khona lokho kungagcina kusenza ukuthi liphi ibandla linqobe.
Kathesi into engiyibonayo mina ukuthi lapho kukhona mfowethu ukuthi la mabandla amaningi akhona kathesi esizakubona kusenzakala kusiya phambili ukuthi nxa sokufika isikhathi sokuthi sokurejista amabandla azakhankasa la mabandla azaba khona amaningi angikhona azakuwa nje eceleni khonapha ngoba
azaswela abantu abaningi abazabhalisa ukubana bebanominate kumbe bebe khona emthethweni ukubana bebe khona ngathi uma ballot papers. Osokuzasala ukuthi ibandla leli yilona elilabantu abazimiseleyo sibili ukuthi bephume ngesangalokhetho beyefaka uxa ebizweni bomuntu abamfunayo kumbe ebantwini ababafunayo. Yilo ibandla elinjani elizaba lempumela engcono. Okwakathesi lelo bandla elikhanya lizaba lempumela engcono yibandla lezanu PF. Asikhangele ukuthi ngitsho ngani lokho. Yilo ibandla kathesi elingani singathi sinama-structures amileyo sibili aqinileyo ekuzweli kulizwe lonke. Nxa usithi ngiyethisa kulokho akukhangele namuhla imbali yabakhona emaphepheni kutshengisela ukubana zingaki amabizo abantu asebezifake phambili ukubana bona hayi bafuna ukuthi belimelele ibandla lezanu PF kuma constituents ayehlukene especially emathebeleleni. Ukhanya konke ilizwe akula ngitsho indawo eyodwa lapho abaswele khona umuntu onjani ozayimelela izanu PF. Lokho kutsho ukuthi abantu labasebenzi bayabuza lapho abavela khona kuma-structures kumbe ngama-ward nama-province kumbe kuyini bakubona ukubana hayi uyinto lokhu nomhlonzi okuya phambili. Kukanti i-MDC kathesi kungani basaphethwe yinto yani yodlame olulalo phakathi wabo. Yikho khona kokho kunganokuzinganti okwenza ngibona ukuthi hayi ibandla lezanu lapha ngoba kutsho kuzafika ilanga ukuthi bona abantu babo abazafika bayeyalutshana bazavota kodwa babe bebaningi kulabo e-MDC abazavota.
Lo-ke bekungumnumzana Bekuthemba Mhlanga, ingcwethi ecubungula izombusazwe ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Kwezabesifazana ke sizwe ukuthi usiphatheleni usithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Febi Dube, isakhamuzi seBhinga, sihlaziya okwenzakala ezibhedlela. Sixoxela ngolwesine ntambama ekwesinye isibhedlela eBhinga lapho obekuselatshwa khona omunye wemuli yakhe. Siqale ngokumbuza ukuthi umumo unjani esibhedlela akuso.
Ngapha bakhalalile kodwa ngiyakuthi ngapha bakhalalanga ngoba into etholakalayo lapho esikubona ninaningi ngesindo asengikubonayo ukuthi akulalisi ezinto zokusebenzisa akula engesikamdlale bamdlaleli mngami yakugula ngihamba ngiyathenga imithi kubulawayo athi sebhasini omumo oyisini athi yena amanesi lapha kuzosebenza so mhlakasingeres.
Kungani umuthi lowo lisawuthenga kobulawayo?
Akula mithi lapho esikubona izinto zokusebenzisa namasukasebenza nesiglaves akuonda amagilovu okusebenzi abala abantwana bayabadengela kobulawayo awe-DP ngithenga kobulawayo.
E-Growth Point akula izitolo ezithengisa umuthi ama-pharmacies lokunye?
Ikhona isejareka dokotela kodwa ayinamithi eminingi fo ngoba lewayo engamaphilisi amalitane yalayaphangisa ukuphela njengoba isejari yakhona ingekuphela lapho ebhinga.
Abantu abagulayo baphendukiswa yini nxa bengala mpahla ezeneleyo zokuthi belatshwe?
Abantu bayaziphendukela ngoba esibhedlela kuyabhadala. So ungakhangela ukuthi umuntu uyabelele akula mali $6 per day uyabuyela ekhaya ayekufa abantu bayafasile ngoba imithi akula kodwa amanesi akhona but amanesi akhona bayasebenza besebenzisane kungela mithi ukuthi odokotela bayazibhalela odokotela bakhona but amanzi athisa esibhedlela akula amanzi aqambayo kuphela.
Ukudla-ke?
Ukudla vele akula uyaceplelana izitshwala njenganamdla zishotile abantu abayeneli ukudla bona babeletayo abantu bahlala 3 days umntwana ahlole nkona izadisa ukudla kula kumele balethele izihlobo bayanto esibhedlela but bayashota abantu ngoba abantu baningi njengakade.
Kodwa ingubo lembheda-ke?
Ingubo zikhona but okungekhoyo yimbheda. Ingubo ezikhona yilezi yami ezake zadonetwa ngesikhathi sikholela izingubo ezikhona imbheda iyashota. Abaningi balala kule-waiting room omama balala e-waiting room lapho abalala khona kule shelter yangikhona then nxa sebezobeleta bayalala abanye basayini bayadluliselana bashintshane khonokho.
Abantu bamthakazelela yini uhulumende omutsha?
wabo unzima ngoba izolo sizwe abantu besokuthiwa amanesi wonke abakade besebenza kumele bakhitshwe umsebenzi. So kuqaphule kakhulu khona oku ngoba abantwana laba basebenza belambile njalo kuthiwe khona ezi from mhlaka 18 ungeniswa amanye amanesi but ngapha sikabavoni njalo lapha nabethu abasitrakanga besebenza
balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Febi Dube esikhulumelayo ekwesinye sesibhedlela ePinga lapho obekuselatshwa omunye wemuli yakhe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke sithandekile Mhlanga. Nanso ke udaba lwethu lamhlanje liyamazi uzodwa wabantu na. Uzodwa wabantu ngumlingisi wakwele South Africa ozihambela nje engagqokanga waphelela. Kathandi lokugqoka isembatho sangasese. Okwamanje useMelika lapho azakwenza khona, azajabulisa khona abantu endaweni zokuzilibazisa ezama-night clubs. Sixoxelaye uzodwa wabantu, zodwa wabantu kunjani?
I'm so happy. I thought they wouldn't let me get inside the stage. Because, you know, so much drama surrounds Zoto Wabantu.
Bathi nabantu ngoZoto Wabantu. So, akushaya ngesiZulu. Bathi achamuke lapha. Asishaye.
In Zulu, abantu bayamthanda uZoto. They also hate Zoto.
Indaba Zoto.
That's the nice thing about it. Yeah, because at the end of the day, people are going to be together.
Aha.
Uzoto udibanisa abantu owabantu.
Yeah. Uzuthi uzubuye ngebizo lithi Zoto kwabantu, kwaqalisa ngabi Zoto.
Ngithandwa abantu.
Aha.
Yeah.
Abanye phela bathi uzodwa uyatshengisa abantu imfihlo. Akula mfihlo etshengisa abantu, ne?
Uba, as everyone is saying that, who has ever seen impilo?
Aha.
Uba nje ukhe angahlala phansi athi ukhe wayibona.
Yeah. Akula vele wabona nix, man.
Ababoni nix. Ngiyenze ngathi ngiyababonisa and ababoni.
Lo nguzodwa wabantu umlingisi wakwele South Africa obekhuluma lo Studio 7 khonapha ke eWashington DC. Kwezemidlalo ke icembu leBulawayo Chiefs linqobe FC Platinum 2-0 ngezi Platinum 2 Mutare United. City 1, ZPC Kariba 1, Chicken Inn 1, Harare City 0, Black Rhinos 0, Bulawayo City 1, Triangle United 2, Yata FC 0, Necroot 2. Kuzo kutukusasa ke siyakwazi ukuthi iDynamos yabidlala le Cape United. Eposo yakwazi yabi menjani. Asindeni kancane. amnangu samamo ye loke umadlela ke umuthusi Simani isingakuhlukani what is kangele ebendaba ezisikhokhela namhlanje unkosikazi Dokozani Gubhe ukhethwa uba umongameli welinye lamacelele MDCT umlingiswa wakwele South Africa uzodwa wabantu wele Melika silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo umkhethu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.